VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Li jona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 19 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kungcwatshwa unkosikazi Thokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo, weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emmerson Mnangagwa nganqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kat Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayeliqhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi eyenziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character, a devoted Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emmerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF lakuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu nxa ngikhuluma kade singindenisebenze la, ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe. Ube omunye wamalunga ekhobhakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Ubelisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhona engikutshoyo ukuthi kwisisekelo sombuso uMathuthu lapho babekhona balwisela kakhulu ukuthi omama babekhona, kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangela bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiseka ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwaba umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sini mama, uhlonitshiwe sini kakhulu, babuyile abantu ngobuningi babo. Umsebenzi waba muhle, lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa labemuli. Leqiniso konke umuntu ukhanye esile bona sikuthi mama uhlonitshiwe, ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu, bekhonza umama, ube ngumsabatha. kodwa lanxa ukusisi ngapha emsebenzini we omhlangano kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze labakwenzayo konke bezithile lapho abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yiwaba abayikho khona. Ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elukulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama Matutu. Abanye bakhona omama sebekhona kathi sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayikhiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sokumbuso befaka ukuthi omama labo bamelela kukhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi leleli.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 esecholojo. Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kudaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu elizakwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki epheleleyo. Umanyano weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo lo baba uJuma.
Ngiyabonga kithi
ngokuthi baba Juma siyakwamukela.
Siyabonga kulo baba ngibe.
Yes,
ngiyabonga Makhumalo njani mama?
Ikona mina yothu njani bani?
Hayi.
Yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Sile sitshake udaba lwethu. Baba Juma, liyayethula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi kona wasaba ngawo umthetho wangikona obana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bekeZANU-PF labameli be-MDC Alliance nabanye ubana bebonisane ukubana into meyimele ibanje njani wazi wafaka lelanga nangolwesithathu ubana ilanga ekuhlelwe wana ukuhlala phansi sokucula le ndaba ngakuke lathi ke abantu bejujuza amaqhedwa ethu ayenza konoku owakuphawuliwe obana kumele kuyenzakale.
Ngicela ubambe khona lapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho, so ungathi ke lina lifake njani konoko?
Hayi, lathi ibandla leMDC Alliance elikhokhela ngubaba ukathi Jamisa amaphepha amaqhedwa ethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abe khona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okukwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Oh well, thina into esikhangeleyo yotona njengoba sasithile asikanto esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngifutho mina ngifithi kona nxa ushiye emthethwandaba ungenabufakazi okugcweleyo umuntu uyaphuma sibile embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto epoint outayo umbulele uyaphuma nje into azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo, usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show. Ungavela uqalukeza ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyakuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela, isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye, siyokuyo Makhumalo, kukhanya ngazani-ke sowungani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangele ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho siqede ukhetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-B11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anapha ama-results i-5 days lezi singedlu sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ungavela upantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazinombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhulu makhumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapha
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke uzenza yala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa ilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwani noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapha mama
masibili nawe ukuzapha impumelo ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlifana kwezintshontshelana sibulale isaka yabantwabethu
ye siyabonga kakhulu-ke ndithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla le-ZANU PF lo mama-ke uthabitha khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli be-ZANU PF zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and skepticism. And whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why
Wuloku ezisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lomehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane ubexoxa lo mavela simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kangelo kokobe
singalthola njani zolomuhle kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke lamhla ke sicoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini nenhlanhla ngoba lo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhilelene khona ngale ke kweLebotswana lezi ke zingcwethizwa amasiko esintu Baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyali yamukela la
siyabonga kakhulu siyabingelela Dube
Dube siyabingelela abalaleli
yes qase ngama Madube umazakhela kuyini
umazakhela ngolwazi lwami umama lwana oyakwansi ukuthi omunye angayendi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokho ezala kuphela abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isithe sokuthi ahamba ekhatshana yenda obabe belokhu bebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula ngisizwa kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igaminya bengilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzangiqonda isitshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanda umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahle afuna ukuba ngubaba womuzi acine ezihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungukwaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lokuyanata amatiye besiyaphekela kuthi uphekelwa kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuna indoda ezamenza lokho esikuthi umcontrolla ebefuna umuntu abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khona kumadube uthi ulo mama onjalo
omama abanjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana bazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo kwabo 50-50 silabane wethu abehlule ukuthi emzini wakhe abele 50-50 acine sehlukana lo mama umbu baba behamba emchiya engamthiya umama asakaze ngumazakhela ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguye oku-steering yokhontrola yonke into akulaba bomtshela kokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyentambama omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zaludo
akusiko kundinda khonoko ke thisa
ye ngoba abaningi bakhona phela dube kumele kunanzelele labo mazakhela kabafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe abafuni ukuhlunyezwa yindoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bakakhakela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezozingenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisondlamba yini madoda
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwamasondlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singavala kolombo ketshisa wena ngokubona kwakho asondlamba
hayi asondlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ihlamba solihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokho akufisayo yena ngokwakhe ukuze ke empilweni yakhe ahlale ngothokozi le i-happiness yeqathekile empilweni
ciba khonapho ke Madube
hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo Bhuti Chisa eyabe ngelula lami lapho emphuma khona sengifunda okuningi from Studio 7 ngiqalisa kuhlelo lwenhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga Chisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi sakhile liline uMadube lezi-ke zincwedizi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukips Dube
lilaye
sike sizwe ke uMike Hobe kuhlelo lwabatsha
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Namhlanje sibe lenhlanhla lokuxoxa longisakhulayo oyizalana esakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithatha ikhefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe size ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Mamkhize unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi ngiphilile, siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, awungitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa bengiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana ngaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track okusho ukuthi uhambo lwami belizongilola ngizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozobangcono kusasa nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibhizinisi lami ngilenze lithuthuke, ngilenze lisimame, libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibhizinisi lami amacebo engizowathola lana, ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibhizinisi lami, bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazi ukuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile, bengingakaze ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe?
Yes, kwi-cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekukhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be-interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya, befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. Basikade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlanhla lokuxoxa la izana seZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lo iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi infrastructure lokho abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implementa hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani when you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yama kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Ngani sithi kanjalo?
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa they're giving us the tools
policies. Awusitheleke ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, we were in the business and entrepreneur track.
Mm-hmm.
And what we did from week one was to break down our businesses. So they said to us, sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le ibhizinisi yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hi lami sengifuna ukuqala ibusiness, lami sengifuna ukuthi hi maybe I enter into South African markets,
yeah,
or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumakhi wobeke ixoxalo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program. Ye kwamanje ke sitshayeke ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuluka kwamvangeli uMateyu sahluko sesihlanu ndima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise baloyise badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, lo Nkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abanezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ulunga ngumuntu ozela ukubana impilo yakhe ingaza kibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni, uwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde ushiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubadlulela abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisa ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathi sikhula manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Dokozile Matutu ungcwatshwe lamuhla emathuneni e-National Heroes Acre. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwakubona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo woGabes Dube Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.